Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo mthelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makumborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasotsha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Inspector Brenda Muridi utshele intathelizindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-Chicken Farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zeChicken Farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zani. So kuyakudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kuwe lamabandla adonsela abantu kucampaign yezanu kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone.
Yikuthi ukuhanjwa eBarberfield, ukuthi kuyahanjwa eBarberfield kusuke kwaba yinto ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhind ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfield lapho kuyabe kulowo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwa inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutsho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona na abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani?
Ye enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoki impahla zethu ezebandla le Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfield bathola ukuthi abantu abaningi bagqoka izikibha zezana njalo phakathi kwestadium abantu babone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla ngoba kungaba kwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basuke bethabe.
Ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luchiwenga ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye Minister of State Security ngesikhathi seGugurawundi. Uchiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu beMathebele lendeni engikhomanda khonapha eBredy Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha eBredy Barracks.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izanu, abangathandi ukubuswa izanu konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezanu, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla elizokhipha izanu ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubeze sengathi bazimbilazantabanye ngabantu abasebekhumisana umlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezanu, abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesisi nqoso sezano kube liphuthe elikhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi into enhle bonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezana
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usi awokunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kutsho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Udaba esisanda kuluthola ibandla leCCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzibishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizini lezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esethula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBarber Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndawonani ngoStudio 7 kuloba bolotha ngogawulo lo angazi ukuthi uphila kunephiliso uMnangagwa lo somuntu lo somuntu wethu othongaovotela indaba lotha ezibuzele azibuse ngomashona ngokuya thina sizibuse thina sizibuse umkhondisi moya ngena esikhundleni.
Le message ekuseni engifuna lifake kuhlelo lolano olwethu lekuseni. Nyatha ukungena ku studio 7 bantu bakithi asivote nini sivotele i-3PC ubaba uNersejisa yenyakwazi ukuthi kulama grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela i-lack of development. Asimzameni ubaba uChamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba singathi global family global village ijonge ukumxhasa nxa ingathatha intambo zombuso. So ngiyalikhuthaza kakhulu mina engikhuluma ke ngumandla enkosi Siwela ikhona lapha ke eJocholo babalisi ma-teacher ehlukene khona phe but north ingenani kuma union litshela abantu bama union alimele ukuthi bahluphane lezeki ize iveze umhlahla ndlela obalulekileyo ozaveza ukuthi o-teacher baza kuba ama polling officers baza vota njani ngoba isikhathi esiningi sijele ubona o-teacher abaningi bengavoti kanti sisifuna ke ukuthi o-teacher bavote ngobuningi ukuze lathi singene ke kukhetho ama elections la ke abe free and fair bantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bam sivote nini persons with disabilities let's vote it's our mandation to vote let's vote asambeni register nini bantu abatsha sivote nini yabonga amahlabe zulu ngiyakwazi khona ngale mzola dandanda khonapha esobendlu ngondo sobendlu asingene sivote i-3PC khonapha nasambeni madoda kube lotshintsho lawo uzano PF buya ngapha ungene ku-3PC akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli like libuswe ngabantu abatsha fresh blood siyabona
salibonani ku-studio 7 salibonani ma-Afrika libingelelwa isizalwane seZimbabwe nginemeseji engithanda ukuyidlulisela wonke ama-Afrika wonke ama-South African ngokuhlala ngisezweni le-South Africa lapho esesihlala simi ngonyawo lulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi kodwa ngisithi ma-South African singabantu beZimbabwe singama-Afrika angiboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane makungabe kunenkinga ekhona kulezinsolo elizisolayo ebantwini beZimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni leSouth Africa kungangani lisibize singamaZimbabwe singabomakhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga buyonke indawo so ma-South African asibeni ngama-Afrika sibonisa buphi ubuntu sibonisa yiphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi ama-foreign amaningi amaZimbabwe amaningi lawa ahlala khona arentile ayabhadala amarenti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathiphela uyamukela u-6,000 wabaqhashi beZimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhatshe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma-South African kati-ke nani abazali benu ngesikhathi kunzima e-South Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama-South African akwamanye amazwe ma-South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma-South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni makunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo makunenkinga asibambisaneni ma-South African singama-Afrika elisenza khona kubuhlungu
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo kodwa abantu bakithi basadinga mpela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe ukuthi i-independence kambe ilizwe elifana lelizwe lakithi impela ungathola ujabula impela ukuthi kona ujabulela independence elizwe efana leZimbabwe uthola impela ujabula impela ukuthi kodazi abantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga kanjani sibale nje izinto ezisemehlweni akho izibhedlela zakithi kazila mithi uthi uyajabula kanjalo uphuku nyawo uyalaliswa kuphi akula sibhedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyapi wena ngoba laba kabakwazi umnankagwala umnankagwala abamayishaya ikhanda ugibela uye China wena uyafela emzini wakho kumbulo muzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe ukuthi akona ikhanda umzwela ukuthi usese China engazange futhi akuthone kumema futhi ethi uza sihlangene nge China ukawula imali esikhwameni sakho awula save even lesikhanda uloke kurobe kunikezela ama tisho angasebenziyo la elokuthi bamba khona lapho ngoba amehlo akuvele kabona yena utshontsha imali ufaka engineer buka makuthiwa kubanje inkunzi ebantwini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenki kungela mali bangazibuza nje lo mbuzo ukuthi ma uzwa ukuthi kuphuma amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe ama tissue angasebenziyo waye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyiwani nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyiwani kodwa wena uloku phethe ama tissue angasebenziyo ngapho ujabulela independence
Studio 7 linjani basakaza lisaza lindaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjalo yayi siyabizwa Joseph Chuma bakhuluma be-DA kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuso eZimbabwe laphana kula zibuso laphana sisezigqilini laphana sisezigqilini sibuso abantu abangelazwelo labantu abangakwazi ukuthi lizwe libuswa njani so ay laphana kula zibuso laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko yama kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lokhona osibusayo kwamanje ukhulumende wamakhiwa yayingcono kakhulu lo ukhulumende ulwa nabantu uzongcindezela abantu ngoba ukhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya laphana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona mawuhlala eHarare sebenza iHarare mawuhlala kubulawa wasebenza ibulawayo ungasuka umuntu osuka komre wale uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawa uzosebenza etsholotsho umuntu wetsholotsho kasebenza etsholotsho umuntu wemre kasebenza komrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho konke lokho so ungathi ulozibuse kona ngubu lozibuse labantu bezanipiefa bathi kulozibuse ngubu lozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenza lapho ovela khona thotha umuntu usuka komre uzosebenza kobulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatshana babodwa nje bafaka lezikhudleni hayi kula zibuze lapha kula nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela sizalitshela ke thina sina singemasikhangela futhi sibona inkululeko izabuya mhlaba kwaqunyilizwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazi bazisebenzela basebenza phandle kwamazi kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza nginxa kahulumende lokhona kweZANPF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kobulawayo tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sathola imisebenzi ye ajabona so kula nkululeko namhlanje into akade kunazi inkululeko akade zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe le audio abantu bezanpf beyizwe ukuthi ivele laphana kwaza nkululeko ekhona lapha izanpf iziphume lapha phambili ngemthwakazi Republic Party yengathi khulula lapho phezulu kokucukulo lesikuzo izanpf phambili MRP ivoteli MRP kunyilizwe laphana lathi ke sizukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba iZimbabwe soyiletile elamangalaba khona le Harare khona komriwa khona kayifundwe le audio iziphi iziphi khona le khona le
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. BezeMelika, impi yakule Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasoja akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesisigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasoja akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKiev. Ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekhakiv, Izium, leMariupol, kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho elizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Ungananzelela mshakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza. Njalo iRussia kakusho elizwe nje ethanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia ilinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani? Ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzane uPutin kulokho okwenzakala e-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwe lazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lekazi laseAmerica ube lisiyangenela laphana lifuna ukuyaba le mbono into enzamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America oBrithani. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeke akuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana kabahlala eBrithani, kabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo. Kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.